ma-members be-TCC athathwe ngamapolisa ukuze be-questiona mayelana nendaba yomuntu abathi ngowezanusefo wakidnaphwayo sithumele amaloya khona ngale ngenxa yokubana siyakwazi ukubana izanusefuna ukusebenzisa izitori zonezi ukubana-ke belungise indaba zabo zokuthumba kwabantu sifile kubulawa ikakhulu kukwamobhetin ali emavikini adlulileyo. So sikhangelele ukubana-ke beye emajale ukuyenzela ukuthi ngicutshungule ukubana-ke wahamba njani njalo-ke ukuthi indaba ibe semthethweni besekupheleleni. Okuyinto esikhangeleyo ukuthi ngabe seamapolisa ayenza njalo nxakuthunjwe abantu be-MDC nabantu bonke jikelele ikakhulu emanikaleni umntwana owathunjwa ngamapolisa waswelakala waze watholakala amahlambo akhe ncajwela manje akuyazakali ukubana kwahamba njani. Kuyinto esizigamile ukuthi amapolisa engasebenzisi i-selective application of the law kodwa-ke besebenze endaweni zonke ukubana-ke bezindezele indaba-ke zokuthunjwa nokuhlukunyezwa kwabantu izimbabwe yonke jikelele.
Pho manje lizakwenza njani? Baphethwe njani abantu bolaba kuthiwa bathumba umuntu lowo?
Sizwe kuthiwa-ke bahlukunyezwe ngamapolisa-ke, so yikho simeleyo ukuthi amaloya engahamba-ke ukuze bethole amaloya azabancedisa njalo sibe kwazi ukubana isimo sabo banjani nokubana engeza amapolisa-ke ngaludawo.
Ye, singathi lithume amaloya avela ngaphi amangaki njalo ubona ngazani bazakunyeza njani?
Amaloya-ke avelela emtshare abamelela amalungelo-ke ama-activists njalo-ke sikhangelele ukubana-ke asethene ukubana-ke bafuna benze njani njalo lokubana ngoba okwamanje sizwe kuthiwa bathethwe ngecala le-kidnapping. So amaloya-ke sazahamba khona ngale-ke ehlanganisela u-advocate Jabuka ozabe ngamanye-ke wamaloya azabe khona ukwenzela ukubana size nje then nxa sisuka lapha sizaba nesiqiniseko ukubana-ke i-charge yakhona ivela ngaphi njalo-ke bakuthatha ngaphi ukwenzela sibekwazi ukubana-ke siya-intervena nani siya phambi.